sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lingani livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abalikhulu lechumi lasikhombisa 117 babanjwa igciwane lecoronavirus. Imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka yonke edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane lecoronavirus.
Bekumele ngihambe mhla ka 10 December ngiyedlalela iKhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuchiwa ngubaba ngoJuly, but angisahambanga ngoba ngatestwa positive for corona last week.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana lekhansili ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phosekane ngoba iningi lingasoze lenelise ukubhadala.
Ngoba indlela abenza ngayo vele abazange bayenza kuhle, besenza imibhajethi yabo mababeyenza kuma WhatsApp, kube kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abanawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa odabuka esigabeni seMashonaland East obulewe yiCOVID-19, kuthi abalikhulu elilechumi lantathu 113 babanjwa igciwane lecoronavirus izolo. Iningi lingele Harare okulabantu abangamachumi amabili lathoba minembili 28 ababanjwe leli gciwane, kwalandela iBulawayo elamachumi amabili lane 21. Asebebulawe ligciwane leli elizweni jikelele solokhu laqhamuka sebengamakhulu amathathu lechumi lane 314. Idolobho leHarare yilo elilenani lababanjwa leli gciwane abaningi abedlula inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,544, kulandele kobulawayo okulenani eledlula inkulungwane ezintathu 3,038. Kodwa abagula lumkhuhlane elizweni lonke jikelele bayinkulungwane eyodwa lamakhulu aphezulu kwesikhombisa 1716. Kunjalo nje imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela uqhamuka kwegciwane lecoronavirus. Lanxa kubikwa kugcwele izimota ngakugcwele leSouth Africa, abantu makhaza babikwa bebalutshwana. Okunye okungakubangela lokhu yikuthi uhulumende kakavumeli ukuthi amabhasi athwale abantu acaphe imingcele. Okunye njalo yikuthi iningi lithi imali ebhadalwa ukuthi umuntu ahlolwe aphiwe incwadi yokuthi kala gciwane lecoronavirus iningi, ngoba kwezinye indawo umuntu munye uhlawula amadola eMelika angamachumi ayisithupha $60. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Ye, siyabona ukuthi kukhona okwenzakalayo. Bafakelwa amabhani ngase-South African side e-Bed Bridge. Sebeya-checka sometimes, bayafona.
Kumanamba lawa ama-doctor lawana bebuza ukuthi lo muntu uteste khona kubo yini kuma-doctor akhona, then u-doctor engakonfirma ukuthi hayi lo muntu katestanga la, bafakele umuntu i-temp sebhani.
Bona baningi yini abantu abahamba ekhaya ngalesi sikhathi njengeminyaka edluleyo?
Abekho baningi abantu njenganamhlanje kube kungela bantu nje eboda. I-congestion kade ikhona e-Bed Bridge, i-congestion yama-truck hayi yabantu abakhambayo. So akula bantu abakhambe, kuyenza as if ngu-June or something, akula bantu.
Selige lezwa yini abahambileyo ekhaya baphenduka ukuthi kuhambe kanjani ikakhulu eboda?
Ya kuhambeka lula ma ulamaphepha awafunekayo. Kodwa sibona ukuthi ay abantu bayasaba ukuhamba. Basaba ukuthi mhlawumbe bazothi basekhaya bazwe kusithiwa fellow South Africans ama borders yafana. So abantu bachaya ngovalo okokuthi sibona ukuthi bayasaba bayasiconsulta bebuza ukuthi kanti singahamba asoze sibe le problem yini yokuphenduka. So abantu bayasaba ukuhamba. Abahambileyo ngibona ukuthi bahamba kahle, baphenduka kahle, akukhaba neproblem.
Umnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye umkhuhlane we-COVID-19 ohlasele uZulu emhlabeni jikelele ukhanya usuvimbe inengi lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziyevakatshela ilizwe zibone izihlobo labangane ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Kulezo esezihlala kwele Bhilitane inengi lazo lithi lonyaka kaliyi ekhaya. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngalesi sikhathi sokusele iviki ukuthi ikhefu lekhisimusi lifike, kuyabe sekugxokozela ezilindweni zendizamthina abantu sebegada besiya ekhaya ukuyajabulela ikhisimusi khona. Kodwa lo nyaka kulomgoqo ovimbileyo wona uligciwane le-coronavirus. Umnumzana K. Mabaso ohlala eLeste Bhilitane uthi impilo ibinzima lo nyaka.
Umnyaka ka-2020 lo ubenzima kakhulu kithi lapha. Especially mina ngamvele mplan ukuthi nizahamba ekhaya kodwa akusa angisaphumelelanga ngendaba ye-COVID. Angisakwazanga ukuthi ngihambe lami ngiyebona abazali. Isifiso besikhona kakhulu hayi kodwa umnyaka lo vele kufana lokuthi vele siwususe nje ekhalendeni kuthiwe ubungekho. Ngoba usibuyisele emuva kakhulu manje usifake ezikweledeni ezinzima kakhulu lo mnyaka.
Umnumzana Jimens Pepper Nkomo ohlala edrobheni eSwindon. Kona lenjalo eBhilitane uhlezi hamba ekhaya minyaka yonke kukhefu lekhisimusi kodwa lonyaka uthi kayindawo
ngenxa yalesi sifo esikhona umuntu uzoyidlalela khona lapha eEngland. Kunzima kuhambeka iCovid le iqeda abantu mani. Siyakhuleka mphela ukuthi abantu baphephe elokhuzeni lapha kulowo mkhuhlane lo ngoba hey iCovid is for real. Umuntu uyayidlala khona lapha ehluleka nje lokuthi kube lama-visitor kumbe kwathi thina singabantu sizijwayelele ukuthi kunje nje kube sesilungiselela ukuya ekhaya ngale kuyehlatshwa inkomo kudliwe abantu bajabule.
UNkosazana Velile Moyo ohlala edrobheni le-Nottingham wabhutshelwa nguyise ngontulikazi ekhaya. Ubele sifiso sokuyakhulumisa unina ekhaya ngale nyanga kodwa ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eselungiselela ugada kwathiwa ngeke aphume e-England.
Bekumele ngihambe mhlaka 10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuchiwa ngubaba ngo-July but angisahambanga ngoba ngathestwa positive for corona last week. Bekumele ngiye khalela umama. Ngizwa ubuhlungu kakhulu bengifisa ukuthi ngiyembamba umama wami izandla. Ngisebuhlungwini kakhulu.
Iningi alisaye ekhaya kodwa lithumela imali kuzihlobo labangane ukuthi sisizakale zithenge ukudla ngekhisimusi. Umnumzana Keith Mokaritza wedrobheni le-Stoke-on-Trent ngomunye wabo.
Ngesisi ukuthi ngenta ngiyakufika ekhaya manje ngenxa yokuthi umsebenzi engisebenzayo bathi ungahamba uyele manje akuyenzi ngoba umsebenzi uyajupheli. Njalo futhi le vaccine le ukuthi ihlatshwa abadala manje la kungani izimazankona ziyahlupha. So kungasenani ngithumezile imali yokuthi abadala labekwanise ukuthola imali. Ngithi happy Christmas uNkulunkulu ebe nathi.
UNkosazana Placidus Juma weCambridge ufisela abazali bakhe ikhisimusi emnandi ngoba lo nyaka akayi ukuyababona eZimbabwe.
Ngilesifiso sokuyadlala iChristmas ekhaya nabazali bami eZimbabwe but sokwehlule ngendaba yeCovid le khona. Kasi labantwana ngeke ngikhone ukutravela labantwana ngendaba yokhuhlane lo khona. abazali bami bafisele ukuthi bangene eminyakeni omutsha bengabaphilileyo. Inkosi ibe labo ukuze kube laphakade. Mina ngeke ngikhona ukudlalela, nilidlale kahle bazali bami.
Ukuphuma kwelebhilithane kumele umuntu aqale ayehlolwa ukuthi kala mkhuhlane we-COVID-19. Njalo isithupha sakhona siyabhadalelwa, sona esiyiso esibuzwa nxa ungena njalo kwele Zimbabwe. Ngakho ke iningi likubone kwindleko enkulu, ikakhulu nxa ulemuli enkulu ohamba layo. Ukhanya lonyaka kuzihlobo nabangane Christmas iyabe iziqandela nje. Ngeke bebonane bebe ndawonye badle bagide kube mnandi nendaba yalo mkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu iqoqisana le-council yedolobho lakobulawayo ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso esifika phose kumakhulu amane ekhulwini 372% ngoba iningi lingasozele nelise ukubhadala. Umthelo lo uvezwe ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube othi izakhamizi zizabhadala imali yazo yomthelo isithe xaxa kusukela ngenyanga kazibandlela ngomnyaka ozayo. Umnumzana Dube uthi imali le isetshenziswa yi-council kwindleko zayo zokuthi yethulele izakhamizi umlando wayo we-service delivery ngemfanelo. Imali le nge-supplementary budget yomnyaka wonalo njalo kukhangelelwe ukuthi ikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula amakhulu amane ekhulwini 421% ngomnyaka ozayo. Lokhu kuzenzakala nxa ikhansili ingavunyelwa nguhulumende ukuthi isebenze. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lonkosikazi Violet Nxumalo isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Ngoba indlela abenza ngayo vele kabazange bayenza kuhle, besenza yona i-budget yabo maba beyenza kuma WhatsApp. Kube kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abalawo ngendaba yokuthi idatha yona ukuthi bathenga idatha imali baya bengalayo. So imali eziqanjwa lapho kubana ziza bhadalwa ngo-2021 izakhamizi vele soze ziyikwaniselwe imali ngoba kunje nje vele abantu izakhamizi kazila mali. So kuzabhadalwa ngayiphi imali uma kuthi abantu babhadale imali engaka?
Kukhona elizakwenza yini kumbe lakwenzayo ukuzama ukuthi imithelo le ingaqansi ngalolu hlobo?
Sile ndlela yokukhulumisana labo, lokho esikhulumisana labo siphezu kwalo lolu daba lokukhulumisana labo. Ngoba ma izindlu zikhuphuke ngaleli uhlobo izakhamizi kasoze zenelise ukubhadala. Ngiyathemba indlela yokubana bathathele abantu izindlu ikhansili ngoba ngeke sigoqe izandla nje sithule sithi lokhu kuyekelwe kunjalo. Sizabona ukuthi sibili ma bengaphenduli ngendlela ngoba zona izakhamizi ma singena phakathi nakwazo ziyatsho ukuthi kungangcono sithwale namagwaliba singene emgwaqweni. Kodwa uhlupho yilolo esesiphakathi nakwalo ukuthi lokho kakusavumakali.
Sikhuluma nje abahlali bakobulawayo bavele baphila njani, bayenelisa yini ukubhadala indleko ezivele zikhona? Sibona ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 njalo abanye abasatholi inzuzo njengalokho ababekuthola.
Ukuthi nje njengoba sikhuluma ngazo zona izindlu zivele zilezikweledi ezinye ezimangalisayo azilamanzi ngezikweledi zona ezikhona. Besikhulunywa nje sikuwe-meeting nje enyade silayo nje njengabomama sikhuluma ukuthi kathe sikusiziholide yonale. Uzabona lo zisa sekhiya esevalela abantu amagetsi, abantu abenelisi ukubhadala. Sisesikhathini sonesi ese-COVID yonale akula muntu wenelisayo ukuyenza okuncane nje khona ukuthi aziphilise ukuthi athole okuncane ukuthi aphilise imuli yakhe. Kunzima kakhulu phakathi komuzi la. Ngikhuluma nje zoni izisebenzi lokuhola kwakhona kunzima ngoba imali kayikho elizweni kwabasebenzayo. Abangasebenziyo baningi phakathi nakwakobulawayo lapho. Ma ukhulunywa ukugezana izandla
wona amanzi ukuthi ligeze ngamanzi running water ngawakho emathepini. Yona isepha nale ukuthi wagezani ngesepha ngayikho yena isepha. Pho mase kuthiwa izindlu ziyakhuphuka, hayi ukhansile ukhanya uyalwa lezakhamizi okungasoze sigoqa izandla njengenhlanganiso ye-progressive. Ngidle kuthiwa abekhansilini bebe ama-councillors abehambile ematobho ngapha asebenzise imali eningi kakhulu kubo 1 million something bezijabulisa nje phezu kobunzima obunje obubhekane lezakhamizi. Imigwaqo kayikho, imigwaqo nje lapha esitaradeni ukuthi imota zihambe akula mgwaqo, ngoba sina sifuna izakhamizi zithole ama-service delivery ayenelelekisayo. Izakhamizi ziwayenelise, abazali bayehlule kubhadala ezikulu fisi khathesi nje yona linyanga yona labazali yona leyizivuliwe kabayenelisanga ubhadala, bashele zona imali zokuthi babhadalele abantwana. Mase kukhutshulwa izindlu kangaka khathesi sisemkhuhlathini somkhuhlane lowo kunobunzima obunye obumangalisayo. But ngendlela ikhansili eyenza ngayo, hayi thina kasivumelani layo njengenhlanganiso ye-progressive.
Lo ngunkosikazi Violet Nxumalo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington, D.C.
Okwamanje, ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kunotsheketsha oleminyaka engamachumi amabili nambili obulewe ngabanye bakhe besegodini eShurugwi. UClemence Magwibi ubikwa ubesemba ukungekho emthethweni igolide emgodini othiwa Wonder Mine, lapho okuqhamuke khona ingxabano labanye bakhe bamtshaya waze wabhubha. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lithi ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19, indlala lokungamanga kahle komnotho welizwe, inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla e-WFP ifake isicelo ngolwesine izolo kumazwe omhlaba esokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $204 million eyokuphathisa abantu abayizigidi ezine 4 million abalambayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Nami ngivukwa lama mhlezi ngivukwa ukuthi nenye mini sabe sihloko esikhala sikilizwe lakithi abantu bayahlupheka, abantu kuyenzwa njani, abantu umgabo walimazilisho. Kanti abantu nabo basuka esikweni, baphuma esikweni labo basebephuma esintwini sakubo. Nenye mini kuyafuneka ukuthi abantu babuyele emasisweni. Singabuyela emasisweni nasemasikweni ethu uNkulunkulu wasipha wona. Ngempela izulu lingana kakhulu, abantu bebesebephuma endlaleni. So kuyafuneka ukuthi ngenye imini masihlezi sibuyele kakhulu sibheke ukuthi kwalima lakuphi. Singabe siloku esikhala kwenanga nezano kanti kulalapha lathi esalima lakhona. Ngiyabonga ngumpofu indoda yakomadabe umhurutsi omkhulu. Amen. Yebo, yebo, ngoba ngenye imini futhi okunya ngempela singabe siloku esikhomba izano sithi hey izano, hey izano, kanti nabantu basuka emasikweni abo. So ukusuka emasikweni kuyayenza ukuthi abantu uNkulunkulu abajezise. Ubajezisa njani uNkulunkulu? Ubancitsha izulu. Engabancitsha izulu abantu abaselampilo. So ngicabanga ukuthi ngenye imina abantu bakithi nabo bamele bazibone bazinuka amakhwapha ukuthi kanti ilizwe lethu lilahleke kuphi. Sasuka lo mzilikazi ngapha kuleli lizwe laseSouth Africa. Umzilikazi wayengumuntu ophethe amasiko. So kufuna ukuthi abantu banjani nabo bake bakunake khonoko ukuthi ngenye imini yikho kungabe kusishayisa ngendlala singashaywa ukuthi izano yathatha yamosha nathi sabalekela okungokwethu saya ezintweni zabantu bemzini. Ngiyaxolisa ku-Studio 7 ngikuthi ikhona into engivukayo lapha noma ngizihlalele. Ngiyaxolisa kodwa kufanele ngifake ku-Studio 7 ukuze mhlawumbe umqondo wami ube banzi. So ngicela nje lingixolele ngokudlulisa mhlawumbe umzuzu lama-second phezulu. Lingixolele kodwa ke kuyangivuka ukuthi ngixoxe nani ukuze nabantu abanye bathola ukusizakala ukuthi mhlawumbe kulalapha esalahleka khona nathi.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha kathi yona i-Supreme Court yathi ukhuphe axotshe ama-MPs ayi-alliance yini kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje why bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa idaba lalu-Congress yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga awe alliance kulokuthi bayenze lokhu okwashiwo i-Supreme Court. I-Supreme Court ayizange itsho ukuthi khona ikhipha ama-councila lama-MPs awe-LDC alliance. Yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuzabuyazukubulayo ukuthi into zihamba nje. Kanti manje yena ukhuphe ubhizi ngokubakhipha kade ama-by-elections abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections kanti bayakwazi ukuthi bayenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi njalo yena ukhuphe ma engena ephalamenti kumele lobani abantu bakhe bona babasephalamenti bamelele apha ama-constituency ngoba abantu vele ngababafuni bamele bani lo muntu ongiyabameleyo ku-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethile.
Sanumanani balaleli kwestudio nabasakazi. Ya kade sagcinana phinde sibuye futhi njalo ugatsheni lona ngela kwele South Africa. Yeyi ngiyibona ingozi ku-MDCT njengoba kuzayo nje ekhethweni. Ma kungenzeka umamkhupha adliwe uzobuya abe yi-vice president noma uzongena kuluphi uhlangothi-ke lapho noma uzovela retired hayi sengimdala-ke sengihlala phansi bese ukuthi bona omonzoro ngomonzoro noma ngokomishi labo ma bengadliwa bazavuma yini ukuthi baqhubeke belidonga umamkhuphe ngoba kuye kwaba nexakaxaka lokuthi sokukhethiwe.
Salmonani balandeli bakastudio 7 kunye nabasakazi lonke America okaxhumana eJohannesburg kwela South Africa. Okokuqala ngegama elithi okwaseZimbabwe kuyayangisa, okwakithi kuyayangisa kodwa kungenziwa ngabantu bakithi, kusenziwa nje ngumbuso ozizwayo, umbuso ozitshelayo. Bahamba bethi bona ba-right, bona bathe, kodwa manje kwamasosha akhona nakwamapholisa bayalamba kodwa bayafihla, abafuni ukuthi kuvele ebantwini, kodwa kusala kuyavela sesikuzwile. Phinde sithi thina nawu manje idolobho alilamaphi libhele yakho lithwele nzima, abantu bahluphekile, into yonke nje ifile, kodwa lokho bona bayala bevuma besithi lizwe labo li-right. Kanti kanti angekungani bantu bafele kuzima ngokuzizwa kwenu. Hhayi leli lizwe mani, hhayi kuyayangisa lokhu esikuzwayo, kuyayangisa kakhulu.
Awube kungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ugatsha olubona ngokuvumela ukusetshenziswa kwemithi kwele Melika olwe-FDA soluvumeze inkampani elungisa imithi eyeModerna ukuthi iqalise ukupha uzulu ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Asemabili amajekiseni la lele Pfizer elivunyelwe ukuthi lisetshenziswe ngeviki edluleyo. Leli jekiseni njengele Pfizer lisebenza nxa umuntu engahlatshwa kabili phakathi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ligciwane leli lifike kunkulungwane phose ezine 3656 ngelanga linye. Umongameli Donald Trump usolwa ngabaningi ukuthi kenzi lutho ngalesi sikhathi. Kodwa njengokulandisa kuka Gibbs Dube o Studio 7, uTrump elokhu esithi ufuna ukugenqula impumela yokhetho.
Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubandla lamademocrats edale lesenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump bethule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamademocrats bathi kubi okwenziwa libandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. Olandela okwenzakala eMelika, uMnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni.
Njalo siyananzela ukuthi eMelika kathi siliphakathi kwenkinga ye-COVID-19. Amanamba akhona ayakhwela kakhulu. Kodwa isimanga ukuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo i-COVID-19, kabonakali njalo esenza i-leadership.
Italele House of Representatives le Senate akhangelelwe ukuthi azahlangana mhla ka 6 zibandlela ahlolisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Ukhangelelwe ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 zibandlela. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sinakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngisikhangele inhloko zendaba. Imingcele yeZimbabwe ayiphithizeli njengeminyaka edluleyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilokhu ixoxisana le-council ngokuthi ingakhuphuli imithelo ngesilinganiso sokuphindwe phose kane ngoba iningi lingasozele nelise ukubhadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngevikezayo. Libe lempela sonto elichukela olivalelisayo nguChris Gande. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ebulenjini ku www.voandebele.com.